Isimeli sikamnumzane esingonishamisa umnumzane Nkululeko Sibanda utshele intatha lezindaba esigodlweni saleli bandla esemogeni Tswangira House eHarare namhlanje ukuthi utshamisa. Unikeze abasekeli bakhe abathi uNkosikazi Zinethi Karen Khore, umnumzane Thandayi Bithi nomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKaren Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lephalamende kanye lokwakha ibandla. Uthi uBithi uzakuba ebhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese ufithi uNcube uzabe ekhangelele ukukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imisebenzi etshiyeneyo. Uphe uVice President Lynette Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zephalamente lokwakhiwa kwebandla. Wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Thandayi Bithi akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabanga izinto ze-politics. Wasenika uVice President Professor Washman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwa-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebiwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye nobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali yezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izisizo zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile kunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusimo esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lunamalungu amahlanu njalo luzakhokelwa yigcwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abafika kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube nokukhanya ukuthi ngakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubi. Ithi izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakala njengeloya eliphakemeyo lezomthama.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaceda na inkohlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazemapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone thabela corruption yenziwayo even lakuhulumente. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu ugcizelele isakhamuzi seHarare uMnumzana Khulwane Bhede othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ethiya ngayo ukusebenzela uZulu ngoba imali eningi iqondane lengqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sifuna ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali, awabuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni yagcina zisiba ngcono.
Lokhu akusuka kokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni le nkohlakalo kumakhansili ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla uMnumzana Morgan Tswangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angama-24 edolobheni leshithungwiza ngemva kokuba becathanyelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele i-Studio 7 News eHarare, ngiwu-Gibson Pese.